So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Vuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolosihlanu mhla ziku 5 Ncwabakazi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umzimba kamufi uKhonti Mhlanga wayengumqondisi wezemidlalo yokuzithokozisa obhobhe ngomvulo odluleyo ukhangelelwe ukubhodabhodiswa edolobheni lakobulawayo lamuhla phambilini kokungcwatshwa kwakhe kusasa elifani. Ibandla le-Citizens Coalition for Change selikhuthaze abasakhulayo ukuthi babhalisele ukuvota ngobuningi babo ukuze kukhitshwe iZANU-PF esihlalweni kukhetho oluzayo.
Ngaphuma sonke njengabantu sirejista ukuvota njalo sivote, siyabe siwinenge ngendlela enkulu ukubana kuzaba nzima ukubana ke amavoti ethu etshontshwe.
LeZimbabwe limanyene lamanye amazwe ekunanzeni iviki yokuqakathekisa kokumunyisa abantwana uchago lwebele.
Ukumunyisa kuqakatheke kakhulu ngoba umntwana uthola konke okusimangalayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kamufi uKhonti Mhlanga wayengcwethi kwezemidlalo yokuzithokozisa obhubhe ngomvulo odluleyo ukhangelelwe ukubhodabhodiswa edolobheni lakobulawayo lamuhla phambilini komthandazo ozaqutshwa ebulawayo amphitheatre. Andubana usiwe ekhaya lakhe eLupane lapho azabekwa khona kusasa. Umqondisi wenhlanganiso yeNational Arts Council umnumzana Nicholas Moyo uthi ezinye zendawo lapho umzimba lo ozadlula khona zibalisa eAmakhosi Theatre esithombeni sikamuyi umnumzana Joshua Mqhabuko Nkomo lapho ayesebenza khona eSkies Metro FM leKiona TV lesihlahleni lapho okwalengiswa abantu ilizwe lingakatholi uzibuse kanye leCouncil kobulawayo okuyiyo emnikeze inhlonipho yedolobho e-civic honors. Asizweni umnumzana Moyo echasisa okuningi ngalolu daba kungxoxo ayiqhubele osithandekile Mhlanga weStudio 7.
Bese sidlula esithi lapha kuthiwe khona isicoco abathi civic honors, isicoco sedolobho lakobulawayo. Bese siyaqeda sesise amphitheatre lapho kuyabe kulinde khona abantu abalanda ukuzomvalelisa uKhonti. Isevisi enkulu yokumvalelisa izabe ise-amphitheatre lapho esikhanyelele abantu abaningi abavela endaweni ezahlukeneyo zeZimbabwe. Njalo kuzaba nama-presentation ambalwa omsebenzi uKhonti ayewenza. Singaqeda lapho phakathi kwemini bese sikhangelela ukuthi umzimba kaKhonti usuzaphuma kobulawayo ususiya eLupane lapho azakuyalala khona ebesevuka ebekwa ngomgcibelo.
Lapho libhodabhoda edolobheni lakobulawayo liyabe lihamba labo bani? Njalo emthandazweni ngobani izikhulumi ezibalulekileyo ezinxusiweyo?
Kobulawayo ngoba kusasa kuphakathi kweviki Friday olwesihlanu lwahlupha kakhulu izimoto ziningi kobulawayo. So ukungena kwethu kobulawayo asifisi ukuthi sibe ngabantu abazagcina besenza ukuthi idolobho lime singasahloniphi abanye abatshayeli bezimoto. So abantu abaningi sithi bahambe belinda ebulawayo theatre. Imoto ezizadlula ziziqhubana lo mzimba kaKhonti yizihlobo zikaKhonti imuli yakwabo laba emakhosi asebenze labo abalutshwane lama officials kahulumente sikhangelela ukuthi lo meya. So hayi zimota nje ezintuthwane abantu bazabe belungile. Umuntu kazalwa kaphuma emolini eyodwa uzakuba nezikhulumeli ezimele ama-artist. Ama-artist asuka khonapha kobulawayo, ama-artist asuke eHarare, ama-artist asuke endaweni ezehlukeneyo. Kuzaba zezikhulumi njalo ezimelele izakhamizi zikabulawayo omuhle, lezikhulumeli ezimele ama-generation awemakhosi. Ngoba siyakwazi ukuthi makhosi iqalise ngo-1982 kuze kuzofika lamhlanje. So sithatha abehlukeneyo abaqala khona ngama 80s ababuya khona ngama 90s abaka 2000 kusiza khathesi kuhlanganela lama students ayifundiswa ngukhonde bese kusiba ke lezikhulumo lezizabe zihlanganisela abaka city council labakahulumende.
Selisiya elupaneke kuyabe sokuphelile konke okwakobulawayo kumbe baningi elikhangelele ukuthi balandele.
Ngiyabona liqhawe lapho esikhuluma ngalo. Esimpini sakithi umuntu uphekezelwa selimthiwe endlini yakhe. Umuntu odlulileyo esimpini sakithi kasimphekezele ngokumbhabhayisa ngokusedlulile. So sikhanyelela ukuthi abantu abaningi baza kuyalala elubhane, abanye bazavuka ke emathathakusa befuna ukuyabamba umsebenzi elubhane.
Lisuthisekile kodwa ngokuthi isicelo senu sokuthi yaphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe asivunywa. Iningi liyakhonona
ngayo. Ngiyeke ngakhulumela uningi. Into eqakathekileyo yukuthi thina simelele abama-arts sahambisa isicelo. Uhulumende wabika ukuthi umdladla uphiwa ukuncediswa nguhulumende. Lokho sakwamukela. Kodwa siyakwazi ukuthi bakhona abaningi abakade bekhangele lokunye, kodwa sacela siphiwa. Abantu bazahlala bekhuluma ngoba abantu balembono emningi yehlukileyo.
Lo ngumnumzana Nicholas Moyo, umqondisi wenhlanganiso ye-National Arts Council, obexoxa ecingweni loSithandekile Mdlanga weStudio 7.
Bangaphi, bayenzani, bathuleleni, bazaphetha ngani kulokhu kunje ngesizwe sabo esakhiwa nzima ngemikhonto langamakhanda amadoda, lala ngoxolo, lala ngokuthula khebesi, silo simkhonokhono Mjamasi Ndwandwe Kasomnyama, rest in power, you are a treasure, someone sang, declared or undeclared a national hero, praised or blamed, you remain a hero. May your prestigious, glorious legacy live forever and ever. Lala ngoxolo, khulukhonte, continue loving, malume wethu. Kucho mini ophetwa wodubu umthembo ozithembayo ukuthi abhathwa kwendakasala umankula lenkaka umthimu aqhama umzansi umhlobo othandwa inkosi mphuma phansi elupane esitobo lambizi edandanda kodonka idiphi kudigba amadada amaduna kwenqandazi bezi yachiya amabhanga kozobe yethu iziphe zakhe induku komtshaza afistikisa amakhasi kovuka mvundla nazi izinja kontombi khonjiswa ngokugeza kwesikhetha abahle sichiya babi esingabafuna osizi bachiya bahambe njengenkomo zamahlanga hala kacha lalu phumule qhawe lamaqhawe elama lamaqhawe ayezitha ngamaqhawe azaqhela lasala liliqhawe lama limi mpo lingaqhise eqhakala ngoba liliqhawe bayethe.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change selikhuthaze abasakhulayo ukuthi babhalisele ukuvota ngobuningi babo kukhetho oluzayo ukuze kukhitshwe iZANU-PF esihlalweni. Linkuthazo yethulwe iziphathamandla zaleli bandla umnumzana Ian Makone loNkosazana Fatsai Mahere izolo emhlanganweni abawenze lentathelizindaba eHarare. Ababili laba bathi njalo ikhomishini ebona ngezokhetho iZEC kumele ivule njalo uhlelo lwayo lokuphuma ijumo isiyabhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo. Baphinde basola ikhomishini le besithi ayiqhubi kuhle amalungiselelo okhetho. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Ostalos Siziba, yena othi ngempela abasakhulayo kumele bayevota ngobunengi ukuze bakhethe uhulumende ozasungula imisebenzi njalo avuselele umnotho welizwe.
Ukuze silungise indaba yokubana kutholakala imisebenzi kufanele sivote ngenxa yokubana ke inguquko eZimbabwe kufanele ibuye sisebenzisa ukhetho. iZANU-PF lokuzama ukufaka ke ukudawuta lokuzunguza ke emqondweni yabathi kubana ukuvota uncedi njalo so bariga ayisoqiniso lengenxa yokubana singaphuma sonke njengabathi siregister ukuvota njalo sivote siyabe siwine ngendlela enkulu kubana kuzabanzima ukubana ke amavoti ethu etshontshwe. Lokhu sakubona eZambia, mina ngangihambile ke ukuya monitor lokho observe ama elections eZambia, kwaba lenguquko enxa kubana abatsha babehambe ukuya vota njalo bama ke eduze lama polling station belinde ke amavoti abo oyisithi ukudefenda ke ivote ngesilungu. So konke lokhu kuqakathekile ukubana sikwenze thina njengabathi ukubana sibe lenguquko. Nxa sisiba lenguquko kuyasincede ukubana silungise indaba yemsebenzi, silungise indaba yokubana ke ayunivesithi abantu bethole ama-grant, abantu befunde ke mahara from primary up to high school, uhulumende ebhadale isithi i-free education. Konke lokhu kuphosible nxa sesikulo hulumende omutsha. Uhulumende omutsha ubuya nxa singaphuma ngobuningi bethu njengabatsha siyevota njalo kuyayenzakala lokhu nxa sirejiste ukuvota. Yikho ngikhuthaza ke ontanga abanye bami kubana sambeni lapho kuvule kuona emesenta ezek akuthathi isikhathi eside siyerejista ukuvota ukuyenzela kusasa singakhali ngokuthi ke eZimbabwe into azimanga kuhle thina singahambi ke ukuya influence ama-political processes. Whether ngowe-church, ungowebhora, ungowe-entertainment, sonke fanele siyevota ngenxa yokubana yilungele lomuntu wonke oseZimbabwe kanyelana namanye amazwe athuthukileyo. Abatsha bayaphuma besiyavota ngoba bakwazi ukubana ukuvota yikho kudicide kusasa labo. Nyabonga.
Ungathini kwabasakhulayo abathi kabasoze bazihluphe ngokuyavota ngoba sokukade kuvotwa eZimbabwe kodwa akulatshintsho oluba khona, iZANU-PF iyala inqoba njalo nje kukhetho?
Ungakhangela imbali zamazwe atshiyeneyo eAfrika ikakhulu isikhangela iZambia ebele nguquko ngomnyaka odlule, uzabona ukubana ke kufanele ukubana siphume sibaningi ukwenzela ngoba amavoti atshontshwa nxa abantu bevote bebalutshwane. Into esiyibonayo nxa sikhangela ke ukhetho oludluleyo, so kufanele ukubana siwine, but siwine ngamanumba aphakemeyo so that we overwhelm the rigging ceiling ekhulunywa ke ngezifundi leziphica mfundo ezitshiyeneyo. So kufanele ukubana sivote sibaningi ngenxa yokuthi ungavota abantu abalutshwane, kukhala abantu abaningi nxa amavoti etshontshwe. Kodwa uzakhangela ukubana abaningi abakhala abanye babe ngahambanga ukuyavota, so kulula ukubana ke esiphikisana lawo bekwanisa ukumanipulate ama-process ngenxa yokubana saye sibalutshwane. Yikho si-encourage abatsha ukubana siphume sibaningi siyevota ukuze kube le nguquko ngenxa yokubana yiyo indlela esikhangelane layo esingaletha inguquko elizweni.
Umnumzana Gift Osterlos Siziba ngumsekeli wesikhulumeli se-CCC. Kunjalo nje ibandla le-CCC lamukele ukubuyiselwa esikhundleni komsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo umnumzana Dinashe Kambarami oyemiswe umsebenzi ngumthethwandaba esetheswa icala lokuntshontsha. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda utshele iStudio 7 ukuthi uKambarami wamiswa umsebenzi ngenxa yabasekeli bebandla le-MDCT.
Sibona ngani lokhu wayevele emsulwa engalacala, we have been vindicated. Lokhu kuthi ukuthi sebegcwalise khonokho edevele silakho ukuthi kalacala, babemgcoba njengamafutha engulube engayidlanga ngenxa yokuthi waqamba amanqamu ukuthi u-deputy mayor uChristopher Dube uhuquluza impahla ye-council esithi corruptive tendencies. Kwakhanya ukuthi abantu bahle bamvukela, ama-councillors abazange bamsupporte ngenxa yokuthi abanye babevele sebechapha umfula bayasupporta nalo mama uKhube lo Monzura. Then yikho-ke akalacala, njalo siyabonga ukuthi iBulawayo sesilabanye abasupport tayo ngoba lingabona amajaha wonke la ayevele efuna izikhundla babevele belishana laye eku-youth assembly. Yikho-ke yikho ubona ukuthi iBulawayo lingahambi kulabafana amajaha lezintombi afuna isikhundla bengasabisebenzela abanye. Ngaleli cala siyakwazi ukuthi ama-judgment eZimbabwe amajaji acompromise njalo a-corrupt, but kuleli cala siyabonga ngoba kuphume njengakhonokho.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. kusukela ngomvulo wonalo esanda kwedlula kuze kuyefika ngesonto umhlaba wonke jikelele uyananza iviki yokukhuthaza omama ukuthi bamunyise abantwana uchago lwebele uZulu wamazwe wonke ukhuthazwa ukuthi agqoke impahla ezilophawu lokunanza lolusuku iviki yonke le esigqiba ngesonto eZimbabwe akuqoqwanga nhlelo zokunanza leli langa uGaina Gumede Saidi we Studio 7 uxoxe lo doktotela langelihle lubimbi embuza ngokuqhakatheka kokumunyisa uchago lwebele
ukumunyisa kuqhakatheke kakhulu ngoba umntwana uthola most of konke okufunakalayo emzimbeni futhi kuqakathekile njalo ukuthi umuntu nxa emunyisa elandele ukufundiswa akuswayo esibhedlela ukuthi iminyaka zokuqala eziyisithupha emunyisa umntwana engamuphi okunyukudla emunyisa kuphela ngoba uchago lukamama lulakho konke amanzi emkonko okufunakalayo ukuthi kukhulise umntwana ukuthi ingatholi imikhuhlane
kuyona liviki yiviki yokukhuthaza omama elizweni lonke jikelele ukuthi bamunyise kuyini wena dokotela Lubimbi ongakutshela omama abalaleleyo namhla ukuthi bakwenze ngokungendaba zokumunyisa nxa besithi bona abalasikhathi sokumunyisa kumele baye emsebenzini
okay ningabakhuthaza omama ukuthi okuqakathekileyo ukuthi umntwana ayithole uchago oluvela kumama kusho ukuthi ongakwenza ukuthi umfenyile umntwana uchago lolo oluvela kumama liyakwanisa ukuthi ulifake efrijini kumbe lufrizwe ukuze lihlale lungahlobanga umntwana ekutheli libe selukhudumezwa ngokufakwa embodleleni yalo and then ukusifaka imbodlela leyi phakathi kwekhontena elamanzi atshisayo okuqakatheke ngalokho ukuthi khona uyakwanisa ukuthi uye emsebenzini kodwa lo sele umntwana ikwanisa ukuhlala eninika uchago oluvela kuma ngaleso sikhathi ngabemkhuthaza futhi ukuthi lo nika umntwana uchago engamniki yegula kodwa ke emnathise kumbe ngenkomitsho ngoba usually isikhathi esiningi umntwana onika uchago ngegula ucina esala ukumunti ezeleni ma umama sevele emsebenzini so engamnathisa ngenkomitsho kuba ngcono ukuthi xa umama ebuya ekwanisa ukuthi emunyise engaliyali
lo ke ngudokotela langelihle lubimbi obexoxa le Studio 7 ecingweni esebhilitane
lo ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC
okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba lechronicle lilodaba lokuthi idolobho leCaribba lendawo ezinqelelane lalo zibikwa zihlaselwe ikuzamazama komhlaba iearthquake izolo ebusuku ugatsha lezomkhathi olwe-meteorological services luthi isilinganiso sokuzamazama lokhu bekukuzinga lesine emtshineni we-Richter scale iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usukile elizweni izolo elubhekise kwele Mozambique lapho azaxoxisana losowabo umongameli Philippe Nyusi ngenhlelo zokusebenzelana kwezamabhizimusi okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp
sangoma ngoba kithinjani ngezindawo asiyezwa nje kulowo ohlala kuqandwa manga kutafule esigekeni zimavu inkunzi kambe isivi sigevenga esake saba ngokuthi umnanga ngakwazi ubani impela umuntu ongaba lesivi sokuthatha imali engakho umnanga kwengakwazi abantu bakamnanga kolonga ngabantu bakho uyabazi ende ngekuzwe futhi ukutaba abanje futhi kuzogcina ukukhulunywa amanga kuphela ukuthi okuyadinga ngoba kuhlala kudinga abantu bezanuphilo bahlala begengisa amanga asilindeni sizwe ukuthi ozobotshwa ngubani sizwe ukuthi umuntu ozobotshwa ngubani kulelo icala lokumanje inkosi omaziwe osejele owezanuphilo behlala besenza ububi ngubani osekwabotshwa lapho ababulala abantu ukuthi kuyokubotshwa abantu abangenamacala abantu ababulala abantu beyekwa akula nto vele abazoyenza lapho izanuphilo yenza loba yini ezilungu ngibona kwayena umnyanga kwakungeyisikhohlakali sakuqala instead ukuthi kube ngangulo umuntu okhuza udlame lo kodwa yena ngiyobaselayo kuthi abantu bebulawa ilizwe and into eyenzakala emhlweni abantu angazithi wayi bengadeli bengafundi ukukhuluma iqiniso ukuthi izanuphilo yekwenzayo sebakuthi akulodlame kulodlame elizweni kodwa abantu bekwazi kamhlophe ukuthi lenziwa izanuphilo emehlweni abo wonke umuntu uyakwazi ukuthi izanuphilo ufunda ukwenzayo kodwa manje uma sebekhuluma sebe-CDA uma sekuzavota sekulodlakeli udlakeli ekuyokhuluma iqiniso kuthi mnangagongoyo okwenza konke lokho
Studio 7 salibonani livuka njani labalaleli i-CCC imidlwane kodwa ayikathungululi iyabonisa kodwa ukuthi sizothungulula ngoba sengiyibona mayikhuluma la ku-studio ama-studio akhona awasakhulumi ngokuthi asibambane ngoba thina sibancenge avela sithande ukuthi kubanjani kodwa ke bona lokho mabe ngenakala ku-studio 7 besitha kubanjani thina singabancenge wayi kuyibo bodwa bathi kubanjani izana ngikaze ngizwe isitha kubanjani mina kodwa yiyo yena le triple C ehlala ingena ngokuthi akubanjwa imidlwane izothungulula ngelinye ilanga la ku MRP mina ngiyajabula kakhulu ngoba vele thina asingenele ukhetho lokuphatha iZimbabwe thina sifuna ukuphuma kuyo iZimbabwe sizimele thina sodwa viva MRP viva phansi nge triple C lezano PF siyangena manje thina lapho ku MRP silungisa izinto sesikulungisa njengamanje siyabonga
Studio 7 linja ngizothanda ukuphendula la abantu laba bathi kumele ukuthi abantu bebambane ukukhitshwizana hayi izano ngevota ngiyiphuma ngiyiphuma impela ngevota izanpf kodwa sizikuya akazama abazamayo kodwa ngevota ngiyiphuma yikho thina sesihlwele ukuphuma eZimbabwe siyimthwakazi njalo kunye abantu kumele behluphe kakhulu ngokukhipha izano ngabantu bemashonaland abantu besindebeleni ngoba yibo awayifakayo 1980 bonke asilandaba ukuthi kumbe uchamisa bonke nje bayiba bayafaka izanuphilo esikhundleni namhlanje sokunzima ukuthi bekhiphe sebezodinga thina kwakuthiwa siyi-minority kwanti abantu tshwane kakhulu ukuthi sizoyikhipha izanu hayi athina silandaba lokhipha izanu sesifuna ukuphuma eZimbabwe sizimele sodwa lapha njengakudala vele sasizimele sodwa lapha ezimele bodwa khonale
Studio 7 linjani basakazi bethu labalaleli kula mazwi kababalota ngokhwisa idubeko sibanda lo ayephendela umdenda lo ukwaba lokhu azama ukuzihlonipha lokhu azama ukuhlonipha abantu bakomthwakazi azama ukubahlonipha mpeli engaphathi abantu bakomthwakazi njengezigqila njengezigqila zabantu bemashonaland yena mayesutha lapho khona kuzani ku-MDC kumbe-CCC kumbeyini iphathi yakhe kadle kahle thule engachothozi abantu bakomthwakazi engachothozi abantu bakomthwakazi ngamuzwa nje laphana sichothoza umdeda embiza ngamagama angasile zama ukuzibamba Prince Dube kosibantu mdala ma ungaka ma usiza sidlele kahle yakho yamashona akho ungazama ukuchotha ungazizichotho zabantu bakithi ungazama ukuchotho zabantu bakithi thina siyazi into esiyilwelayo siyazi into esiyilwelayo njalo sizayithola futhi ngoba unkulunkulu kadaka unkulunkulu uthanda bonke abantu sizayithola futhi imithwakazi ethu izabuya kuphela uyafuna kumbeka ufuni lamashona akho imithwakazi ethu izabuya kuphela inkululeko itiza
ngingelele ngibingelele ku-studio 7 okhulumayo unkomo laphana ejolojo ayikho nje okuningi kukhulumayo kugqugquzela nje kuphela ukuthi abantu sambeni siyobhalisa siyibhalisela ukuvota abantu bakithi next year sifuna into itshintshe yonke into sikhipheni lo mbuso khona emandleni ngibuye ngicwayise futhi nakubafowethu laba abasemazweni laba yibo abakhuluma kakhulu bethi sifanele siyovota kodwa kababuyi sizovota abantu siyacela yekelani ukukhuluma liphesheya komfula wozani ngapha sizovota singakhulumi singaphandle ngoba vela umlomo angeke kuthiwa ngizindebele umlomo awugcwalelwa mvula ngoba into eliyenzayo lapha yiyona leyo ukuthi umlomo awugcwalelwa mvula ngoba likhuluma abanye bakoBotswana abanye bakoSouth Africa kanti manje lifuna kuvote bani ilungise ilizwe zani zonke madoda sizolungisilisa
siyalibingelela njalo bontukabini inkomo ngini lonke mahlaba ezulu sizibuhlungu lokusukuyenzakala phakathi emathawuni sokuba nje inkunzi ngezibhamu hayi bakithi lizwe lawonakala ilizwe lethu bakithi angazokuthi sizaphephela ngaphi sizayaphi umhlaba nako sisitshisa kizo zonke iindawo sayazi sokutshisa bantu akhe sizweni into esiyizwayo sibe abantu esilungiseni sibe abantu esibambana sibe abantu banye ukuze into yethu yakheke hayi izana siyisolisenzo isenzo siyasisola sibili mangayisi siba sibi ngoba siyabe sifuna into ithuthuke kube kuhle emhlabeni asinamadamu asinamanzi asinani kuyahlupha kunoko ngiyabonga.
Siyabonga abalaleli bethu ngokusithumela imilayezo yenu nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden usesole isigwebo esetheswe untombazana welemelika odlala umdlalo webasketball uBrittany Griner ogwetshelwe ukuhlala ejele okweminyaka eyithoba munwemunye kwele Russia. UGriner wabotshwa egcekeni lendizamtshina ngenyanga kambimbitho kwele Russia elembodlela encinyane eyamafutha enwele alungiswe ngensango. Amapholisa kwele Russia athi umuthi lo yisidakamizwa lanxa yena uGriner walandula wathi ngumuthi wenwele njalo ubengajonganga ukungena lawo kulelo lizwe kodwa wagwetshelwa ukuhlala ejele waphinda wahlawuliswa imali elingana lamadola emelika azinkulungwane ezilithumi lasikhombisa 16,301. Kusenjalo, umongameli wele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky uthi ele Russia alisozele nelise ukuhlasela isigodlo selizwe lakhe iKyiv ngoba sebezilungiselele. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo.
IRussia ithema iyalapha yaya itshela nje ukuthi izokuthi yangayanga isheshi buye ekhaya isilu isinqobile leyani kodwa siyabona ukuthi akusahambanga ngaleyo. Sizakhumbula futhi ukuthi ngesikhathi iqala iRussia kuyangena la kukhona nabathile ikakhulu izikhulu osoma business beRussia ababengathi abahambisani no Putin ekuhlaseleni kwakhe Ukraine kodwa lokho kwaya kwashiya izikhulu zonke lezi eyiningi ezaseRussia zazashintsha zameseka uPutin kodwa bebonke nje babetshela ukuthi lempi izoya ithathe isikhathi sibe sincane but uma siyibuka lento iba nemthelela engemihle kundawo zombili ngoba nawo amazwe aseEurope athenxa ngabe efaka untswinyo ama sanctions kuRussia nabo bebengayitshela ukuthi lento ingase yelule ukwelula wayo iyabalimaza nabo eEurope akulimali iRussia nje kuphela nabo bayalimala okuyukuthi ingelula kakhulu sizabona ukukwetuka kwembuso emazweni amaningi sizakubona lokho kwenzeka ngoba lempi isiye yalimaza imnotho emningi emazweni amaningi emhlabeni esikubonayo ke ukuthi iRussia akuzukuba kuhle kuyo uPutin akuzukuba kuhle nakuye mhlawumbe sebengahamba amshintshele abathile abangaphakathi eRussia kodwa sizakhumbula futhi umsakazi ukuthi uPutin ngesikhathi yala akayanga nje enguPutin neqembu lakhe libusa eRussia kukhona amanye amaqembu amakhulu afana neqembu lamakomanisi ekade evele emeseka kakhulu uPutin ukuthi kahlasele Ukraine kusiya ngawo amakomanisi ngabe kade uPutin wayihlasele Ukraine so utshengisela ukuthi ngaphakathi uPutin ubeseselakho ukwesekwa ukukhulu kakhulu kodwa ke akuzukuba kuhle nxa lempi isengaqhubeka isiyaphambili kodwa ke futhi ngesikhathi esifanayo njengoba ngisho langapha eEurope akukuhle kakhulu kuzashaya kuze kuyoshaya nasekhaya eAmerica okungagcina mhlawumbe kusiba yikho okungalimaza uBiden uma kusondela ukhetho.
Umnumzana Zenzo Nkomo ngocubungulayo zombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa. isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umzimba kamufi uKhonti Mhlanga owayengumqondisi wezemidlalo yokuzithokozisa ukhangelelwe ukubhodabhodiswa edolobheni lakoBulawayo lamuhla. Ibandla le-Citizens Coalition for Change selikhuthaze abasakhulayo ukuthi babhalisele ukuvota ngobuningi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangamelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.